Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kumbimbitho 2023. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lo izinto eze violence eku social media. Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepicture engagqokanga, umama ethukwa ngenhlamba ezinye lingasake lizibone.
IZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day namuhla. Abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayahlukuluzwa.
Kodwa sikunanzela kanjalo abaningi abantu abayitholi lolo ukuthi kuzaba lento njengaleyo. So njengoba izeke isitsho ukuthi labantu kodwa okukhulu ukuthi thina lanzakhamisi sesima ukuthi sincedisane ngokutshelana silendele ezinye zokutshelana siawad committees esilawo esiwafakela leyo meseji ukuthi bayihambise ubani sabalahi le.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration blitz oluzaqhutshwa kusukela mhla ka-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. Umholi webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa usola isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe electronic voters roll. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwabesifazana olwe International Women's Day namuhla. Abanye abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayancindezelwa njalo bayahlukuluzwa ikakhulu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abe-National Gallery yakobulawayo bamanyane labohlangothi olwe-United Nations Women labe-African Women Leaders Network ekuqoqeni umkhosi wokunanza ilanga le-International Women's Day ngokubukisa imifanekiso ephathelane lemisebenzi eyenziwa ngabesifazane kanye leyokuhlukunyezwa kwabo ebulenjini be-internet ikakhulu labo abaveza isifiso sokungena okubizwa ngokuthi online violence against women in politics. Udokotela Thokozani Khuphe ongene umhlangano walamhlanje uchaze ukuba ukhetho oluzayo abezombusazwe bahlukane lokusebenzisa ubulembu ekuhlukuluzeni abesifazana abaphatheka kwezombusazwe.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lo izinto eze violence eku social media.
Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepicture engagqokanga, umama ethukwa ngenhlamba ezinye lingasake lizibone. Yikho okwenza ukuthi umama becina behlehlele emuva, abaningi becina bengasafuni ukungena kupolitics ngokuthi ungabona ukuthi njengabomama sithukwa njani kupolitics. Yikho kusenza ukuthi khona abanye becine besithi nxa abantu abanjengabomakhuphe bethukwa kanje bentshela abanye ngithi akula umuntu oseke wathukwa njengami ku-social media amapikitsha angaqedakaliyo.
Umqondisi we-National Bulawayo Gallery unkosikazi Silenkosi Moyo uthi basebenze labacombi abasuka kobulawayo enkabazwe emathebeleleni North le South ukucomba imifanekiso etshengisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini.
Sikhethe omama abangu-7 from Irigine Chionke, Kodela in Midlands, Bulawayo, Le Maxau, Ba responded to a call, artists as I participate in a workshop in animation, who does the digital lasers, our computer, and learn, Utibazo, Dweva, a seven day creativity, our Sharan Pawabo, Le Utubo, but Dweve, Ba Bombe, Venzo, Walk One Side, near theme, Ekuluma, online violence against women in politics and women in general.
Umqombi osakhulayo usinqobile Shamiso Dube osebenzisa amalembu lokuthunga ukubonisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini ongene umcimbi walamhlanje uchaze ukuba uyajabula ukusebenzisa ukuthunga lokucomba ekunanzeni ilanga le-International Women's Day.
Ngiyathaba ngoba lithuba lokuthi ngisebenzise i-art yam ukuthi ibe le-voice. So normally i-art is used, isebenziswa ebantwini ukuthi ba-communicate. So ililizwi lamhlanje i-International Women's Day ukuthi sikhulume kwe-online violence, sisebenzisa i-medium abantu abayizwisisayo.
Unkosikazi Hayi Mpofu osuka eMzingwane uthi udlakela lwandile ebulenjini
ukuthi beze bekwanise ukungena kuwo WhatsApp benze vele kukalutshwane, and definitely kune disadvantage ngoba vele abakho phakathi abaningi bamkhona, and they cannot communicate using ama media wona la ama social media kumbe ama platforms wona lawo esikhathi esiningi. Kalutshwana maybe kuwat 16, 17 and 18 labo abadusanela kuma posters asebenza kuhle yiba bayenelisayo.
Unkosikazi Nakhumalo ophatheka kwezombusazwe eLupane ongene umcimbi walamhlanje ubike ukuba ukhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazana kusetshenziswa inkundla ezehlukeneyo ebulenjini.
Ilanga lalamhlanje sikhanyele i-theme yethu. Siyazijabulisa thina njengabomama esiku-politics ngoba sizuza ukuqina ne-counseling ndawonye ngendlela obaba abasishawuda ngakhona besehlisa ukuthi singabakhontesti ku-politics ezikhundleni abazifunayo.
Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumgcini sihlalo we-African Women Leaders Network eZimbabwe lomele i-United Nations Women's unkosikazi Fawtius Law bangene umhlangano walamhlanje ebulenjini kunkulumo zabo bevumelana ukuthi udlakela olubhekiswe kwabesifazana ebulenjini kumele luphele. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, umhlangano we-Commission on the Status of Women oqhutshelwa eNew York khonapha eMelika ungene kusuku lwesithathu namuhla. Abaphatheka kulomhlangano bavela emazweni angamachumi amahlanu angamalunga omanyano we-United Nations. Abesifazana abasemhlanganweni lo bathi kunenge asebekufundile. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxelo nkosazana Sibona Kuhle Buhlungu, umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag Whispers esebenza la mankazana labesifazana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lantathu la machumi amathathu lanhlanu 13 kusiya ku-35 njalo olilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe.
Abantwana bangamankazana yibo abakotheli balamuhla labakotheli bakusasa. So kuqakathekile ukuthi babe part of indaba zona lezi zombuzazwe wamazwe. Yibo abakotheli esibathembileyo, yibo abakotheli abasaba lamandla njalo abasanengqondo ezithambileyo ezikwanisa ukuthi zitshintsheke, zikonvinseke njalo zilethe amanye amathuba angasetshenziswa langabantu abadala. Kuqakathekile njalo ukuthi abantwana bangamankazana abesifazana bengayiwanga phandle ngoba la ikonoke sikuchoyo ukuthi umhlaba jikelele uyaguquka sokusiba lezinto ezichiyeneyo ezenzakalayo eze climate change eze technology kakhulu ze affect abona abantwana bangamankazana nge research e recent eyayenzwayo uzathola ukuthi 80% of abantwana abakumazwe ayedlula 25 yibo abaaffectwa digital repression and oppression ngoba nxa bengakwanisi ukuaccessa lokusebenza lezo zinto i-information eqakathekileyo kumbe izindaba eziqakathekileyo azifiki kibo njalo abakwenelisi lokuthi bakwanise ukubakwazi izinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele.
Manje lenzani ukuncedisa amankazana labesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe
esigabeni esesifike kiso kathesi ngoba ayisondaba yokugijimela ukuthi sikhulume nabakhokheli bamazwe but sibuyela like njengakithi zali umzekeliso kwawelizwe lethu thina eZimbabwe sikhona ezindaweni ezishiyeneyo sikhuluma nabakhokheli bama-political parties ukuthi njengoba kathe sikhangelelane le-election babone njalo ukuthi amabizo abawasubmithayo abantu abafuna ukuthi babe ngabakhokheli ku-election ebuyayo 50% of them bemake sure ukuba amalisti abo alamabizo abomama njenge-leadership ye-women's movement eZimbabwe esaba ne-activity lapho esathatha khona ama-representatives from political parties sabasayinisa esithi yi-pledge yi-women's pledge lead sabanika le-charter of demands evela kubomama ukuthi kumele each and every political party imake sure ukuthi kubantu abakumele babakhokhele kule 50% yamabizo kube ngabesifazana kugoqela ama-young women kugoqela ama-women with disabilities sameka sure futhi ukuthi bayazwisisa ukuba ngokusayina leyo pledge bazaba held accountable nxa kungabuya ama-list angela 50% of i-representation yama-women.
Lenzani njengenhlanganiso ezimela abesifazane lamankazana ukubona ukubana khonokhu abavumelana lakho bayakwenza kumbe bazakwenza?
So nje njengama-organizations siyaqhubeka njalo kumazwe ethu achiyeneyo siphushela njalo sikhuluma indaba yona leyo yokuthi akube loku-involva kwabomama kuma-processes wonke from the lowest level yikho ngibambe indaba yama-political parties ngoba yikho lapho kuqalisela kona singakafiki kuma-highest levels from the lowest level kuma-communities sisiya kuma-wards sisiya kuma-constituencies size siyefika phezulu lapho ku-appointa khona ama-ministerial positions.
Ozabuyela lakho eZimbabwe okubone sibili kuliphuzo lesi sinto kuyini?
Engikubonileyo kakhulu ukuthi kunokuzwisisana lokuvumelana kumazwe wonke akhona angaphansi kwe-United Nations and we are talking of more than 50 nations avumelanayo ama-representatives akhona ukuba kunokuthiwa nokuhlukuluzwa kwabomama kumazwe wonke nxa kufika kundaba zona lezi esizikhulumayo ezetechnology ukuthi even le misebenzini nje umuntu ongumama engazama ukuthi singakhangela isikakhulu abesifazana abakulokhu esikuthi yi-media bengazama ukuthi ba-expresse imibono yabo kumbe ukuba babhale izinto ngoba even kubo-social media kunokuhlukuluza okwenzakalayo ngokusetshenziselwa amazwi abuhlungu la mazwi alimazayo umuntu egcina esekhalala lokuba aqhubeke ngomsebenzi wakhe.
Unkosazana sibona kuhle buhlungu ngomqondisi wenhlanganiso ye-hashtag Whispers esebenza la mankazana labesifazana abasasebatsha njalo ulilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe. Kubexoxa ecingweni ese-New York khonapha eMelika loGaina Gumede sayiti we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-Triple C umnumzana Nelson Chamisa namuhla usole kakhulu isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olutholakala ebulenjini olwe-Electronic Voters Roll. Izolo umthetho ndaba lo ulahle isicelo someli weHarare North edale leParliamente njalo olilunga leTRC umnumzana Alan Makam yena obefuna iZEC iphoqwe ukwethula ivoters roll ukuze ayihlaziye phambilini kokhetho. Umahluli uthe iZEC kayephulanga mthetho ngokwala ukuveza lolu luhlu ngoba lulakho ukuphathwa kubi yizigilamkhuba. Kodwa uChamisa ukusolile lokhu esithi akulakhetho olungaqhutshwa ngendlela esutisayo njalo ekhululekileyo ngaphandle kokuthi abancintisayo babone ivoters roll. Emazwini awethu le nkundleni yeTwitter ewaqondise kumongameli Emerson Mnangagwa lakuZEC, uChamisa uthe ukwala levoters roll kuzabangela ukuthi impumela yokhetho ingamukelwa khona athi yinto echiya eleZimbabwe lisesimeni esibi. Ngokunjalo, uthe ivoters roll kumele ivezelwe abancintisayo kanye loZulu. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota oluzaqhutshwa kusukela mhla ka-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga uhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz. Umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi ZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukwabelana ulwazi ngokubhalisela ukuvota ngoba abanye balokhe bengazilutho ngohlelo oluzayo.
Ukuthi kuyathokozisa ukuthi sitholele umbiko ukuthi isizamo kusondela ebantwini ukuthi kusuka 21 siya ku 21 kwenaninyaka amathi kuzaba le registration blitz. Kuhle lokho ngoba kathi sivulantu bethwele nzima bezama ubana bayiregister efana le Windsor Court but bekukhathana. So lokho kuhle kodwa sikunanzelela njalo abaningi abantu abayitholi lolo ukuthi kuzaba lento enjengaleyo. So njengoba iZEC isitsho ukuthi labantu kodwa okukhulu ukuthi thina lanizakhamizi sesima ukuthi sincedisane ngokutshelana silendlela ezinye zokutshelana si-award committees esilawo esiwafakela leyo message ukuthi bayihambise ubani sabalahle le besifisa futhi kubana le makhaya kube le ndlela efanana ngoba isikhathi esiningi emakhaya kulapho abantu abasane emuva ngokuthi bathole ulwazi. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi ama-organizations ngokuthiya kwawo ama-committee ngokuthiyana kwawo abe lo mlando wokubana angameli abahambise umbiko ebantwini bawusalalise besifisa ivele la ize ngakuyavube le ndlela yokuthi ivakathele ezikolo lapha ibone ukuthi imfomo ihambe ebantwaneni bayinika abazali. Lathi nezakhamisi sibe lo mlando othi sihambe le ma-chela apha siye kufakaza lokho. Ama-posters anajari kuba khona angaboni-ke kuvaza bakhona njengoba uthebe bhatikusiya ngakhathi singama-posters lana ahambe nanyathiselwa fanele ngasefakiwe kwenzela ukuthi abalolo lodwa-ke owuyitheke ukuthi omunye lomunye umuntu lo mlando kuba nalowo mbi kawuhambise ngoba eqinisweni abantu abaningi abantu abangarejista ukuvota okufanele sibe leqiniso ukuthi siyabagqugquzela ikakhulu abantu abatsha inhlanganiso zabantu abatsha sisebenzela zo kakhulu kwenzela ukuthi sihambiselo umbiko ukuthi abantu kwazi mhla ka-12 siya ku-21 March yisikhathi esihle sokuvota okuthi indawo ziyabe zisusasonisa ebantwini. So-ke asisukumeleni phezulu sinanzele ukuthi leli thuba silidlalise kodwa lisisebenzele ukubana sonke sithwale sinencwadini zokubana silungele ukuthi siyevota.
Ubona ingane imfundiso le yenele eqhutshwa yiZEC kumbe kuyadingeka ukuthi abantu bafundiswe njalo?
Well, siyakunanzelela kuyabe kuyathokoza ukuthi bani iZEC nxa isingene kulowo mkhankaso. Kodwa engakutsho ikwakwenelanga ngoba eqinisweni ukuthi abantu eziningi singaphika ngeZEC yodwa ukuhambi thina khamisi le ndlela zokubana sixane labantu ezimfeni sikhona emabhore sikhona ibi labo abantu afuta khona ithuba labo ekunathweni abantu bakhoke kufanele lapho esikhona kubela sikenza ukuthi abantu siyabanika lolo lwazi emsebenzini wenza isikhona lolo lwazi alukuhambi igcwala abantu bonke singameli iZEC kuphela iZEC kuphela iyasebenza oyachayisa kodwa thina njengayo ezakhamizi ey'nhlaso ezijeneyo sikhona ebantwini uma-community isikhathi sonke. So kasi wende kini so kubana izeki senza leo msebeza si ingetisene kutinfomi ni khambe sibili ngobune futu buhle betina jenga abaga za kamiza mo siya zana futu uta haila pana ulamba ulamanda chaba nje abaga ibe resita nga skogisane lao kutas kungabi msebe nzwe zeki lo akubi msebe nzwe tusonge jenga batla lebe babu uti siwa fuka bandu bakhambe baye bayingxenye ukubana bathole ithuba ukubana baye kula mavoti mhlana kuvota siberejistile.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU, njalo ungumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, nobekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuqhuba imihlangano yokuthapha imbono kaZulu phezu kwesigwebo sentambo ukuze aphumele isinqumo sokuthi isesulwe nale sisigwebo eZimbabwe kumbe siqhubeke sikhona. Kulabasolwa abasemajele eZimbabwe abangamachumi ayisithupha lambili 62. Abagwetshelwa ukulengiswa kodwa balokhe bephila ngoba ukulengiswa kwabantu eZimbabwe kugcine ngomnyaka ka-2005. Lanxa isisekelo sombuso welizwe esibunjwe ngo-2013 isesula isigwebo lesi, satshiya njalo ukuthi siyatsho njalo ukuthi abanye abasolwa abadala amacala okubulala ngobudlova obedlulise amalawulo balakho ukulengiswa. Kodwa umthetho kawuvumi ukuthi abantu besifazana bethezwe lesi sigwebo kanye labesilisa abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamachumi amabili lanye 21 labaleminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 kusiya phezulu. Okhokela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kasesulwe isigwebo sentambo.
Isigwebo lesi njengomuntu oyindoda singabe sikhuluma ngamalungelo abantu, kodwa ungabona sesikhuluma ngamalungelo of a certain gender. Sisithe inye kuzibulawa enye ingabulawa. I-constitution yangkhona yathi ingasapromote i-equality. Ngabe kuthiwa umthetho lowo uku-applya to everyone, besizawukhangela ukuthi hhayi ungani kufuze ukhitshwe then ungafazanga ukhitshwe, kodwa ingathi applya to amadoda. Amadoda vele emalutshwane elizweni leli, hhayi mbona ngabathi kuyakuqakathekile ukuthi ukhitshwe. Kungangcono abantu kuthiwe i-life in jail, ngoba umthetho wangkhona lo ukhanya walungiselwa amadoda kuphela, ulungiselwanga ama-citizen.
Ngokunjalo kungaleso sizathu Fuzwayo ophuma khona lesinqumo sokuthi hhayi kawesulwe lo mthetho ngoba uphatha abesilisa kuphela.
Ngabe kuthiwa wawupromote iquality besizawukhanyela, kodwa ngenxa yokuthi vele udesigned ukuthi uqeda amadoda wona esilela, hhayi ungumthetho omubi. Akuthiwe abonilelo benike i-life in jail, kodwa ukuthi bevuna kubulawa amadoda kuphela, mbona ngazathi into engaqondanga.
Abanye bathi kulamanye amacala adinga isigwebo sentambo. Ngiphe umzekeliso, uthola kulabantu abadlwengula abantwana, uthole kulabantu ababulalayo bebulala ngobudlova obumangalisayo. Amacala anjalo kumele aphathwe njani?
Umuntu bagetshele ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke, kodwa ungaze umqume abuthinti lutho. So mbona ngabathi kubalula ukuthi anze and ilizweleti kakhulu vele ngendlela umnotho oyiwo. Ilizwe lingaba nobuyanga kakhulu linenzondo embi, abantu bahlala kefuthelele. So kubaluleke ukuthi abantu amacala wona lawo aborephu lanilani singadinga ukuthi isisusa asukela nga. Uzathola ukuthi kungaphathwa kahle kwezizalwane, azithola amalungelo azo ngokufaneleka, azithola imisebenzi. So kuhlezi vele nje kule abantu bahlezi nje bezondelele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhejo likaZulu. Sixoxe njalo lomunye othi isigwebo lesi kumele siqhubeke sikhona, umnumzana Rizin Debele oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Mina ngibona ngathi uma siyaqhubeka sikhona ngoba abantu abanye bamusha eshabaganga ukusiriyasa kona sonisizi kanjalo njeke kuyakudingela ukuthi umuntu avelaphe.
Kodwa abanye bathi lokho kakuncedi ngoba ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. Umuntu nxa ethe wadala icala uyajeziswa, mhlawumbe nxa ethe wabulala aphiwe isigwebo sokuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke.
Kodwa bekufana nje noma engahlala entolongweni okwempilo yakhe yonke bekuthathi kuyinto eyi-one nje ngoba ma ebulele la evele kumelaphi yabona kusikho isidingo sokuthi bamyeke. Cause sometimes itholukuthi asonto yokuqala liyo yenzileyo sokubulala kokuqala yabona.
Asithi umuntu uthe wadala icala mnumzana wabulala omunye, kungokwakucala lokho ebulala enjalo ezivikela kungayisikho ukuthi uqonde ukubulala kodwa ubulele ngoba ubezivikela, udaba olunjalo lungaphathwa njani?
Ya ngiyakuzwa lapho kodwa-ke anti khona inkantolo bazobheka la ukuthi ubulele ngandlela bani, yabona kumele ba-check ukuthi lomuntu ubulele ngandlela bani. Kukhona okunye ithemba bebulele mhlawumbe ezivikela khona ukuthi ubulele vele ngenhloso lomuntu, mhlawumbe ubulele siyaganga tokuthi uyibambe umuntu mhlawumbe emthathe into zakhe qede uyambulala or into ezikanjalo, yabona.
Ngezinye indlela uthi hayi akhona amacala amele athole leso sigwebo sokulengiswa, akhona angamelanga asithole lanxa abantu beyabe bedale icala elifanayo lokubulala. Sokusiya ngokuthi ubulele kanjani kutheni?
Ya sokusiya ngokuthi ubulele kanjani, cabanga ukuthi bazabe bekhona mhlawumbe ekhothi or kusekhothi lapha bazofika la ubebona ukuthi icala lakhona lomuntu ubulele kanjani. Makuyikuthi yabe ebulele usevele yabe kumelelayo alwengihle, kodwa kukhona ukubulala okuyinhloso yabona, kukhona ukubulala nje ukuthi lomuntu uyabulala ungibulala.
Akusiphe umzekeliso wecala lokubulala othi hayi leli noma sokutheni umsolwa kumele alengiswe kuphela, kungaba licala elinjani?
Njengomuntu nje ongabulala like izigebenga zona lezi ezibamba abantu mhlawumbe ebamba abantu tuthi umbamba umthathele into zakhe eqeda uyambulala or bona labo ohamba besiyabamba inkunzi kuphikuphi bebulala abantu yibo kumele bebulala.
Umnumzana Rezin Debele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo Nkosazana Thembelihle Moyo oloba imidlalo yokulingisa kanye lengwalo.
Ngibhala imidlalo stage la ku-TV, lapho engikhona lokho engibhala ngisiya phambili njalo ngi-explore other ways of ukubhala ezinye indlela ezehlukeneyo like from I'm a playwright and a television writer, but now I'm changing my genres a little bit and writing books too. So yikho engikwenzayo lapho engikhona.
Yes, ngathi ukusitsheleke imidlalo ethize nje osowayenza lengwalo zakho.
Okay, imidlalo esengike ngayenza e-television ngoqela eza komatshelela isipho sami sibahle nje uNomhle television, abantu abaningi bayayazi ababukelayo i-television yeZimbabwe. Then imidlalo yestage esingathi imidlalo edlalwa ibonakala, sengabhala I want to fly, who said I don't want to dance, it's just black hair. So yeah, ngeminye imidlalo esengayibhalayo ngisebenza kuyo kathesi ngu-Dark Bridge no-Virtual Bondage. So yimidlalo engingathi ngayibhala under my name.
Uwathatha ngaphi amandla okuloba konke lokho?
I think ukusebenza nzima lesiphiwo, isiphiwo kuhlane nokusebenza nzima uyabona. So ngakuhlanganisa kokubili you become enthusiastic, but mina vele ngumuntu nje uthanda telling stories, indlela emphila ngayo, indlela engenza ngithokoze deep down inside me. So ngathi into nje ekhona kimi nje ngithanda kuyenza nje. But at the same time ka test sengibhala ngibe inhloso so yakhulu ngikhuluma nge
uNkosazana Thembele Hlemoyo ngumlobi wemidlalo njalo uyalingisa. Sixoxela ese Vancouver kwele Canada. Kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje sikhangela usuku lwabesifazana olwe International Women's Day. Ngokunjalo lingayika chana zihlobo esithandekayo. Okwalamhlanje kwanele olivalelisayo yimi owenu uNtungamile Nkomo Nkololokwana kwamatukandona lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.